Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 3 uMabasa 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usaphola kithi leZimbabwe libe kwazile ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lokho. Lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona lephetsheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe, uMnumzana Xi Jinping, balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala, yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokozi.
Abalimigodi eSmithfield Farm eMazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthethwandaba bemangalela unkosikazi Grace Mgabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamhla balobelana izivumelwano ezisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe womabili. Umnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labo somabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano beleChina leZimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. EleZimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kwele China. Ele China lona lilamakampani amaningi aphatheke kumsebenzi wokwemba amaje aligugu eZimbabwe. Kusabusa uMnumzana Robert Mgabe, ziningi izivumelwano eleZimbabwe elazilobelana phansi lele China ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abaningi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macapulana.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usaphola kithi leZimbabwe libe kwazile ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lokho. Lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona lephetsheya. Ilizwe lilambile, abantu bahlukumezekile ngenxa yombusakabi obaba uMnangagwa labobaba uMgabe labanye abawenzileyo kweleZimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungaboni ngani sitsha, yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala, lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kuMgabe ubekwe kuMnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babebonke leChina eDRC Congo, obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasotsha lesilwa khona lekugabhisa. Ngakho yikuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa zempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa iChina, kusenziwa iZANU-PF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
Ngamanye amazwi uthi awubona okuhle ukungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
kungeke kube khona China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala ziyafanana lezi United States njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa izenzo zakhe emazweni ziyazakala zona ezengikhuluma ngazo zamadayimani okuthengiswayo lapha lusapho lweZimbabwe lelizwe leZimbabwe amalungelo aphiwe eChina ukudla khonokho kuzavela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China akabanikeza izipho eChina bengatholanga lutho bona kuqala
uthi ele China lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukamnumzana Robert Mugabe kodwa la kulandula njalo liyakulandula lelo lizwe
hayi amacala vele abawavumi laba bantu ungabona belandula kakhulu yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho kwenzakalayo
umnumzana Dinezulu Macaphula na ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameni komo weStudio 7 South Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kule nguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona. Kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi akula bubelo osobukhona nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu kwedlula lokho kade vele iyikho khona ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-R5 kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi la ngibambe imali njengoba ngingumuntu ongasebenzi kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhona ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali so lokho umnankago waqalisayo ukubusa izinto vele seziwesi kulalapha ezazikho khona nje okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha emlizinda seZimbabwe nje enibalwa ehlanganisa nje ukuthengela yena isikafu sakhe esihle ahambe esigqokile loba kutshisa njalo lokuphapha ngendizamtshina esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi
elanxa kunjalo Nyoni bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvota tela umnankagwa ubona ungathi akhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo
uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela umnankagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona ababenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU-PF yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela umnankagwa kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awungeke wavotela amanyala afana lawona la akhona so mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana lomnankagwa leZANU-PF
abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje kuyini ongabakhuthaza ngakho
abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhetho nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sekuyisikhathi sethu thina abancane sekuyisikhathi sentanga yethu sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho
umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingwane lontukameli Nkomo weStudio 7 eseHarare
yebo mthwakazo omuhle Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni usukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele ngom vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Nilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazweni bathi sebekwenza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mgabe, umkamnumzana Robert Mgabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mgabe wathi batshontsha imitshina yamakompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane esemayi Mugabe Children's Home. Umavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 eMazowe emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center eHarare ngokuchasisela uZulu okuyikho okwenzakalayo eMazowe. Leli nyathelo elithethwe yilaba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mgabe osebaqala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula eMazowe kusukela ngomnyaka 2000, umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Endinathi futhi datofonelwa tiripano umshandi wawo.
Esinye sezisebenzi zakhe usitshayele ucingo namuhla lokhu sesisedolobheni ebuza ukuthi lingaphi. Kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Nxa kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba, hatshi kube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenzayo emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mgabe ebethesa umlandu wokumtyontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini kuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndakatorejista kuthi ndithe company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganendise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mgabe ngale migodi.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokozi bathi bekhitshwa nguGrace bahambe ekoti batshelwa ngekoti ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle. But sesizathumezela abantu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi into azenzayo, kodwa manje kwaswelakala umuntu wahamba khonale ngoba babesesaba.
Unyona uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani, echaza asekwenza unkosikazi Mgabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kuyephula umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani, kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that, yena uGrace sehambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen, ngabantu abamayinawo. So khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu eMazowe bathi kuyabamangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yakomgabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lifuna kuxotshwe ilunga ledala lepalamende unkosikazi Nomvula Mguni lonkosikazi Dambani Moyo, ukhansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. Usabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli unkosazana Tabitha Khumalo uthi umguni ongunompala jikelele ubandla leli kobulawayo njalo wangena kudala lepalamende ngalokho okubizwa ngokuthi proportional representation, lonkosikazi Moyo ongumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo betheswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ke umnumzana Obed Gudu omele icele lebandla leli elisekela uMakhuphe waxotshwa kubandla licele MDCT likaJamisa. Uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika ye-MDCT. Ake sizwe uMakhumalo exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu.
Sinesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani, njalo ngesiphula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mguni onguyade ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhuphe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obe ngukansela weluveze naye usuke wayaxhasana lobani nodokotela uMakhuphe. Kube sokusitsho ukuthi ephule isisekelo sethu, njalo iprovinsi yasivuma ngasekuma lo mgoqo wokuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu, sebehamba lobani lebandla likamama uMakhuphe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi? Ku-National Council. National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye le province ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani bese sikhangela ukuthi bayiphule yini izisekelo yini nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Yebo, sibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu 17 asebexoshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibili ukuthi laba abanye ke omqondisi balanda moyo uAlfred Zirute labanye ukuthwani ngabo ngokuthiwa labo baxoshiwe.
Hayi, ufakaze ngutholile ngutholile ukutshala imali province ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvula Mguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo, yiwumgoqo esawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa.
Lo nkosazana Tabita Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Kodwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhasi athi 909 AM nawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulefto kulamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington DC. Singangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe kuzakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokutshengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni kokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo akusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokheli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akulandlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili kusiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuzaka umbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
kunengi okubaliswe ngabantu okuloko kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ubuyanga intengo yempahla eloko iphezulu ukungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye. Umnumzana Mkhathini Ncube isakamuzi zaseHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa i-bond note i-US dollar loba i-eco cash.
Economy kathesi ayimanga kahle not. Basically izinto vele ziyadura thenga at different prices for the same product kuyabe kule eco cash price kule swipe price kule price ye bond note kule price ye US dollars. So basically vele I don't understand why ukuthi i bond note yangithi la ukuthi lizosincedisa ukuthi sitackle i shortage yama US dollars, but right now at the moment i bond note la ngikhona kalitholakali njenge sokufanana le US dollar la ngikhona.
Ecizelela kuloko omunye weza kamuza seHarare umnumzana Nyarwatso Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali.
Imali lokho iyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awutholi imali kumbe uyithola nzima. Ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe achiye umsebenzi, kodwa ungachiya umsebenzi uphila njani futhi? Siphakathi kwembokodo nelitshe, isimo sethu sibuhlungu.
Omunye njalo uPascal Madiri ugcizele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye awukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisima ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So kulamalanga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business, but asikatholi even umsebenzi owodwa yokuphila ngokuthengisa njalo into njalo izinto zakhona azikathengwa okutshengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo imisebenzi. Ama-industry avaliwe njalo amaningi aqhubeka elokho evala imisebenzi awula uhulumende laye kukhanya akwazi ukuthi kumele ase ayenzeni okusobala ukuthi sephelelwe.
Ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni abanye sebeze bathi abasalathemba lalabo abazombuswazwe kodwa elabo selikuNkulunkulu yena yedwa nje zwi.
Isimo sethu sibucayi asisihlanga sibili, siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako-Israyeli lapho bephuma ekugqilini kuNkosi uFaro. Bona bangcono ngoba babe noMose umprofeti kaNkulunkulu, thina pho siholwa ngubani? Njalo usiholela nga lalamhla akukhanyi.
Abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kule China abathi zithengisela amazwe akuzekazi le-Afrika impahla ezithuthukileyo kulalezo ezithengiswela amazwe asentshonalanga athuthukileyo. Abanye bakhangele ukuthi ukhetho luza kwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla lezanupf linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangeleleyo njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa wayengumongameli uRobert Mugabe. Mele isithu 7 ngiseHarare ngiGibson Pepe.
Uzulu kwele South Africa le Zimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukankosikazi Winnie Madikizela Mandela. Uhulumende weSouth Africa wazise ukuthi umuyi uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le inkulumo yabaningi emijoveni, ezindlini, emisebenzini, laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathi usizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa, yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral.
Esinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa uhulumeni. Umngcwabo uzakuba mhla ka 14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka 11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi edlula abanye abesilisa loba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu abakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe kwele South Africa uBimbayi Maverudze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane lesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubajiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusibonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stewards.
Nangamazwi agcizelelwa ngomunye olutsha uSithabile Mlilo.
Siyamkhalela Sibili Lemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakwaWinnie ukuthi waye senza umembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza umembangazwe.
Womele MDC Thiko le South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC Thiko le South Africa lalo likhala ndawonye lemuli kaMuyi lisithi imva yakhe yikulahlekelwa kweAfrica jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela, umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhono eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi thina lala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936 wasethathwa ngowayengumongameli uMuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Humpalo mpalo fele humtaka malo hayibo humpalo mpalo fele
ngele ezinye izindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. Umnumzana Cyril Ramaphosa wase South Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube. Asihlanganeni kuLive Talk.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.